Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo muhle ngolwesine mhlaka 26 kumpandula 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Ikhansili yakoBulawayo isidwebe imingcele emitsha elakho ukwenza ukuba amakhansili amaningi aduzane laleli dolobho abe phansi kwalo. AbeZimbabwe badlana ingqondo ngohulumende okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo eleZANU-PF. Inkokheli yebandla leli yetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu lokungaqhube kuhle ukhetho yiMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko lo emhlanganweni we-UN kumazwi awethulelwe kumazwi abalwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba ntambama izolo. Nanku okunye okukhulunywe nguShaba.
Zimbabwe is confronted by formidable challenges in its quest to attain the SDGs. The adverse impact of the punitive, illegal, unilateral sanctions compounded by the exigencies of climate
change. Zimbabwe lihlangana nengxaki ezinzima ezilinqabela ukugcwalisa izimiso zama-SDGs, izijeziso zenotho ezingekho emthethweni kanye lokuguquka komkhathi kuphambanisa inhlelo zethu zentuthuko. Ngokunjalo sikhuthaza bonke abethesa eleZimbabwe izijeziso ukuthi bezesule ngokuphangisa ukuze qhubeke ngemizamo yethu yokuthuthukisa abantu.
Uplift the lives and livelihoods of our citizens.
Lawo ngamazwi kamphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba ekhuluma emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika izolo emele umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke siye khona le eNew York kuntatheli izindaba yethu uTaboka Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo, Taboka.
Yeah, ngiyabonga Ntungamile Nkomo.
Yeah, sizwile izolo uBaba Shaba ekhuluma ngezijeziso esethula umbiko kaMnangagwa. Kuyini okunye okubalulekileyo akhulume ngakho?
Umnumzana Shaba uphathe kakhulu udaba lwezijeziso zomnotho esike sakhuluma ngazo ngaphambilini, kodwa olunye udaba olukhulu akhulume ngalo njalo ludaba lokuthi amazwe akuzwekazi le-Africa ukufanele lawo athole isihlalo ku-United Nations Security Council. Esithi akulunganga ukuthi amazwe amaningi kangako abe engela owamelayo emihlanganeni eqathekile kakhulu ebona ngezomvikela kuludaba alukhulume kakhulu, okuludaba olusekelwa njalo ngabanye abakhokheli base-Africa abaningi abakhulumileyo kulomhlangano besithi i-African Union ilungele njalo iziqoqile ukuthi yenelise ukuthi isebenzele i-United Nations.
Namhlanje khona kuyini okwenzakalayo?
Namhlanje imihlangano iqhubekela phambili abakhokheli bamazwe athiyeneyo baqhubekela phambili bekhuluma osale ukukhuluma namhlanje vela eAfrica ngumongameli wele Malawi yena laye ophathe udaba lweglobal warming udaba lokuguquka komumo womkhathi esithi kunendingeko yokuthi lube ludaba olulungisiswayo ukwenzela ukuthi kungaqhutshekeli phambili kusiba lo dubo olugoqela isomiso esenzakalayo emazweni asezantsi eAfrica osekubangela ukuthi kube lendlala. Senelise njalo ukuthi singene omnye umhlangano ogcwele abantu be-Africa we-Global Africa Business Initiative lapho akade kukhangelwa ke udaba lwezamabhizimusi kukhangelwa udaba lokusetshenziswa kwemitshina kulezi nsuku ukuthi kuthuthukisa amabhizimusi kanye lokuthuthukisa inhlangothi ezigoqela uhlangothi lwezempilakahle kanye lohlangothi olubona okanye lenhlangothi ezikhangela ke indaba zabesifazane.
Oko kugcina Taboka, wenelisile yini ukumbona mhlawumbe ubabushaba wakhuluma laye kumbe ezinye iziphathamandla zeZimbabwe?
Umnumzana Shawa senelisanga ukuthi sikhulume laye, simbone nje engena lapha emihlanganweni izolo kodwa senelisanga ukuthi sikhulume laye. Senelisa ukuthi sikhulume labanye abeZimbabwe abangena umhlangano we-Global Africa Business Initiative abakade besithi bafunde okunenge okulo mhlangano okungaphathisa ukuthi kuthuthukise ele Africa ikakhulu nxa kukhangela ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku ukuthuthukisa ke ezempilakahle.
Hayi kwakalulwa magombalume Toboka. Lo ngumnumzana Taboka Ncube intathelizindaba yeStudio 7 sikhuluma la esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Izakhamizi ezihlala endaweni ezincelelanela kobulawayo zithi ziyakuthakazelela ukuzwa ukuthi izigaba zazo zilakho ukumanyaniswa ledolobho leli zibe yingxenye yalo ngoba lokho kuzabangela ukuthi zithole inhlelo zikamasipala ezifana lezamanzi kanye lezokubuthwa kwezivi. Ungwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Ikhansili yakobulawayo isidwebe emingcele emisha iGrand Master Plan egoqela amalokishi lezigaba ezibalisa inhliziyo emthunzini, Hoplin, King City, Lavendale, Rangemore, lezinye. Ikhansili ithi abazakuba ingxenye yayo bazafakwa engwalweni zayo kuzakwenza ukuthi bethole amanzi ahloliweyo, babe lezambuzi zakulezi nsuku njalo bebuthelwe ingcekeza. Ukuqhela kwedolobho leli kungavunyelwa nguhulumende, amakhansili agoqela eyemguza, Matopo, esigodini kanye letsholotsho azamanyana lobulawayo. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi okwamanje bakhangele ukuthatha indawo lapho abanikazi bomhlaba abazicelele khona. Uphinde wathi uhulumende nguye lomlando wokuqhelisa umngcele wesabelo sakobulawayo phansi komthetho we-Presidential Proclamation 15E of 2004 okuza kwenza idolobho leli lithuthuke ngokuyisilinganiso samakhilomitha ngamachumi amane, 40 kilometers indawo zonke.
Ama-provincial boundaries ebekhangela kakhulu nguhulumende ukuthi aqhelisa njani uBulawayo as a province, lokhu kuzabanjwa nguhulumende. Thina njengedolobho lakoBulawayo siyenza okuthiwa yi-voluntary incorporation.
Umnumzana Lovemore Sibanda owathenga umhlabathi okwakha indlu yembundane ngomnyaka ka-2000 wakha njalo waqala ukuhlala khona ngo-2017 uthi kalamanzi empompi. Uthi kuzwisa usizi ukuba basebenzisa izambuzi zemigodi. USibanda uthi mayekhangele kulokitshe eliseceleni kwabo elemganwini elingaphansi kwedolobho lakobulawayo kuthi akhale ngoba lithola amanzi njalo izambuzi zilamanzi lezibi ziyabuthwa.
amathoneti nalabadrensa amabhethwa mnambolani into enhle kakhulu ngikutela kwesi sikhathi nibona nisebenzile kakhulu futhi singathola usizo esibili kakhulu kakhulu ngoba le into vele yayibili khona anti radius yasivele yayithi 4-5 kilometers yabe liyanda sikhansi yakobulawa.
Unkosiyazi Gertrude Dube laye ohlala eMbondane uthi bathwele nzima
lapha kulisele siyajafela kumangali kati sibathi kunzimala.
Ziyakhala lezakhamizi zemthunzini. Unkosazana Natasha Moyo leminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasikhombisa 27 uthi sebekhathele ngezambuzi abazisebenzisayo ngakho ke kuqondile ukuba bebephansi kwekhansili yakobulawayo. Kukhangelelwe ukuba uhulumende uzakwamukela isicelo sekhansili le ukuthi iqhelise umngcele njengalokhu ekufisayo okungenza abahlali abahlala ezigabeni ezitshiyeneyo bethole amanzi ahloliweyo lokunye okungenza behlale kahle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona nalapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lobanje eZimbabwe lisithi liqhuba umbuso kaZulu ogxile kusisekelo sombuso welizwe osekelwa lidale leparlamente iparlamentary democracy. Kunengi okungafundwa lelizwe leli ngokwenziwa ngelemelika eliqhuba umbuso obizwa ngokuthi representative democracy. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseGaborone kwele Botswana.
Elemelika liqhuba umbuso walo ogxile kakhulu ubameli kwezombusazwe kuyibo abathatha izinqumo eziphathelene lokuqhutshwa kwelizwe i-representative democracy. Lokhu kuyehlukana lendlela eleZimbabwe liqhuba ngalo ezombusazwe kusetshenziswa kakhulu isisekelo sombuso ukuthi kulandelwe imithetho nedluliswa lidale lephalamende i-parliamentary democracy. Noma kunjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kulezikhala uma uqathaniswa indlela elemelika leZimbabwe aqhuba ngayo kwezombuso. Ingcwethi kwezokuthuthukisa umnotho kaZulu uMzana Thabang Nare yena ohlala kwelemelika uthi sekelo sombuso siyaqhakathekiswa kakhulu kwele Melika.
Bayiqhakathekisa iconstitution yababantu beAmerica baphila ngayo le flag yelizwe bangayifela lokuyifela ukuthi be defend eAmerica. Yebo amaZimbabweni labo balwisana lama British ukuthi bethole inkululeko. Kodwa okukhangqathekile yi one man one vote.
Unare uthi noma kunjalo wathi ngokuya kwesikhathi leZimbabwe laphuma kunjanji yokuthi lilandele isisekelo sombuso njengalokhu elakuhlelayo.
Ukuthi kubuse intando kaZulu yela kwakuyinto eyiseduze kodwa ngokuya kwesikhathi khanya into elahlekileyo eZimbabwe.
Ocubungula ezombusazwe ekwele Zimbabwe umnumzana efidlela Ncube uthi amazwe omabili ayalwisa ukuthi uhlonishwe isisekelo sombuso omabili engafunda okuthile kwelinye.
IMelika kunenge ekwenza kahle lanxa ingakafika esibangeni sokwenza konke kahle iZimbabwe engakufunda ikwenze eZimbabwe kuyisebenzele kakhulu iZimbabwe. Kanti-ke lanxa iZimbabwe ingakenelisi ukwenza izinto zonke ngendlela enhle kunenge laseMelika elingakufunda njalo ezweni leZimbabwe.
Umphenyi kunhlanganiso ye-Electoral Institute for Sustainable Democracy kwele South Africa umnumzana Thembelani Mazibuko uthi kukhona eZimbabwe elingakuntshintsha ikakhulu ekukhetheni abameli bedale lephalamende okungaphathisa ukuthuthukisa umbuso wabantu.
Constituency based systems have proven to be an outdated way of electing.
Ukusebenzisa ukukhetha amalunga edale lephalamende kuhamba ngezigaba zokhetho ubuyisela emuva. Kungcono ukusebenza ngokukhetha inani i-proportional representation okuyiwe ethuthukisa umbuso wabantu nabantu.
Umazibuko ugcizelele esithi eleZimbabwe kumele liyesule ukuvumela imali engena ivela kwabasekela amaqembu bengaphandle kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho. Ogu bandla lezanu PF Mzana Kuta Masaka, uthi umbuso wabantu ngabantu kwele Melika uyaphathisa ukuthuthukisa ezinye inhlangothi kwele Zimbabwe, kodwa usola okunye owenziwa ilizwe lelimi.
Bathanda ukubhebhisa ukungazwani okukhona kwezepolitiki bona laba abe-America.
Ukusebenzisa i-representative democracy njengalokhu kwenzakala kwele Melika kunconywa ukuthi kukhipha umthwalo wokuqhuba ezombusazwe kuZulu, kufake ezandleni zalabo ababe bekhethiwe ukuthi baphathe isikhundla. Njalo lolu hlobo lokubusa lusebenza kakhulu emazweni amakhulu afana le Melika, kukanti parliamentary democracy ivame kakhulu kwele Europe kanye lamazwe ayengaphansi kombuso wamangisi ogoqela ele Zimbabwe. Ngaphansi kwalolu hlobo, ibandla elilamalunga amaningi edale lephalamende yilo eliphiwa amandla amaningi okuqhuba umbuso. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kesingene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zakwele Russia ezohlobo lwama drones ezifika phose amatshumi ayisikhombisa ebezimele ziphosele amabhomba emadolobheni ayedlula ithomi izolo kusihlwa. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela kuzwekazi le-Afrika olwe-US Africa Command luthi lusebenza le-Afrika ukuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana kubutho. Kuliviki i-Africom iqoqe umhlangano omkhulu kwele Zambia lapho exoxisana khona labakubutho ngodaba lolu olukhanya lumemetheka. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden namuhla wanzise ukuthi ilizwe lakhe lizanikeza ele Ukraine imali engena kumabhiliyoni ayisishiyangalombili 8 billion US dollars eyokuthenga izikhali ukuze linqobe ele Russia kumpi ephakathi kwamazwe omabili. UBiden umemezele lokhu phambilini kokuhlangana lomongameli weUkraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, khonapha eWashington DC. Impi phakathi kwamazwe omabili iqale ngomnyaka ka-2022 ngemva kokuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Sixoxe lolandela udaba lolu njalo ingcwethi wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
I-8 billion le izayibasela impi, kufe abantu abaningi be-Ukraine, kufe abe-Russia ngokunjalo. Kanti ke kuyinzuzo kubo somabhizinisi laba benza izikhali. Kuso sonke isikhathi lapho kule mpi babona ithuba lokuthengisa izikhali benze imali banothe babe lamabhiliyoni. Kanti kuyadingeka ukuthi sicabangele abantu abanye abangasibo laba bazuza emalini yezikhali ukuthi yiphi enye indlela engenza ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Ngokuba izikhali ukuthunyelwa kwazo kakutsho ukuthi kuzaba lokuthula, hayi la kancane kuyayibasela impi iqine kakhulu. Ngakho-ke kuyadingeka ezinye indlela zokuthi kunqandwe ukonakala lokhuyana esikubonayo kusifa abantu ngaleya ndlela.
Ingaqedwa njani limpi kahle kahle Ncube?
Impi yonke emhlabeni iqedwa ngokukhulumisana. Lanxa ungamnqoba omunye kodwa akulula ukuthi kube lokuthula lokuzwana ngaphandle kokuthi kuze kukhulunyiswane. Kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe zonke indlela zokuthi laba ababili iRussia leUkraine kuhlalwe phansi kulungiswe, kungabuyi kube le mpi kuleya ndawo. Lokho abakhala ngakho, lokho abakusolayo, inhlangothi zombili bakhulumisane ukuze ingabuyi ibe khona impi njengoba sibona kusifa abantu kangaka. Kube lokuhloniphana, kube lokuthula ngendlela ekhona kwamanye amazwe, kube lokwakhelana okuhloniphayo okuqondileyo okulokuthula. Iyo into edingakalayo, ukukhulumisana, ukukhulumisana, ukukhulumisana.
Njengoba kuyiwa kukhetho nje, ubona uhulumende ozangena ngomnyaka ozayo, kungaba kuwine uHarris kumbe kunqobe uTrump, ubona lupata njani udaba lweUkraine?
Ngokubona kwami, uma kunqobe uHarris asezalandela amabhiliyoni ezikhali esiya khona leUkraine, izaqhubeka impi. Lokho kuyacaca vele umuntu okulethuba lokuthi impi iphele ngoTrump eyeUkraine. Kulula ukuthi yena iqede ngendlela abuya ngakhona nxa ukuqathanisa loHarris.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sihlaziya udaba lokuthi izinduna ezingamachumi ayisishiyankalolunye zinikezwe izimota izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa okwamukelwe ngembono ehlukeneyo. Iningi lisithi ngabe imali le isetshenziswe ukuthuthukisa ezinye ingatsha zomnotho. Uhulumende ubikwa isithi izimota lezi ziyaphathisa izinduna ukuthi zisebenze ngemfanelo ezigabeni zazo. Usemekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Nkululeko kwabalandamathe ingcwethi kwezamasiko endawonye lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezenoto lezombusazwe ongumsekeli njalo kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust onguye umqalisi ziva.
Kambe umkhono wethu ukuthi imali engaka iphume ukuthi ngathiwa le imali ithethe mhlawumbe iyasetshenziswa okune ngenxa yokuthi eziningi zalezo zibona zivele ezithe ezibhoda anti bayaphiwa almost ezimpatheni. So abaningi zabe ukuthi imota enazele iyafida ngoba nxa imota lezi ezintsha vele uzithola zele zihambe nxanibha ama-10 kilometers or 15 kilometers zisuka vele ibo-airport nje ukuthi ezidrayive ngaleyo. So iningi labantu bezibabe badrayive ama-helidapana ukuthi vele imota ezama ma-10 15 years. So lezi ziyale zidla okukhangela ukuthi ngalokuthiwa bayagcina nje leyo mali abazengaphiwa mhlawumbe inganceisa ekuthuthukiseni izabelo phithe emaphandleni kakhulu bangaphiwa izimota kodwa bayangathela ngemali leyi 60,000 45,000 30,000 iye kwakhambe ikliniki endaweni yenduna iye kwakhambe isikole endaweni yenduna iye kuhambe isibhola endaweni yenduna.
Sesibuya kuwe mnumzana Mathe, ungathi bekulinyathelo elihle yini leli ukuthi induna ziphiwe lezi mota?
Ungananzelela ukuthi induna zendulo bezikwazi ukuthi ziphile phakathi komphakathi zibona inkinga zomphakathi ukuthi abantu badlile ongala nkomo uyathisela inkomo naye kwazi ukulima. Kodwa mathi uzikhayela induna zakathesi mathi uyazinanzelela ziphila kakhulu ekhiweni uzatshela ukuthi umntwana uzikhule ngayazi induna yakho ukuthi ingubani. So sibe sesibuya lapha ezimotweni, ungakhayela induna zomsebenzi kakhulu kufanele ukuthi zibe ziyawenza ezigabeni amabhoholo ngoba sithi udube laphana kulinywe abantu bayalamba bayahlupheka ezigabeni induna zakithi ake sekuthi induna zedorobho asesicabanga ukuthi maybe mhlawumbe induna kumbe kukhona abazidabulisa khona ukuthi zikwazi ukuthi ziyinfluensa abantu leyo ukuthi zigcine abantu begcine bethanda mhlawumbe i-politics zenu because asiwuboni umsebenzi wezinduna zethu okwamanje zilutshwane. Indlela esingathi siyayibona engathi iyavela ngudakamele kodwa ezinye zenzani lezi nduna lezi ezinika inkalakatha zezimoto ezingaka.
Sizwile ezinye induna zisithi zizafinyelela kuhle zonke izigaba zazo, ungathini ngalokhu?
Imota zililungile lo ukuthi sithandekile umzwe kahle ukuthi induna zibe lezi mota kubalulekile kodwa induna kayidlale irole yayo. Hayi induna ukuthi izatholakala ngemoti yemagwegwe yebhabalanda yecountry park imota leziyana kufanele ukuthi mhlawumbe kube kuthiwa maybe kulabantu othola ukuthi ematopo laphayana umuntu lwana ukhulelwe kumele esibhedlele empilo kufanele ebele kube kuthiwa induna yakhipha imota leyo ihambe ithatha imota akula ama-ambulance akula lutho imota leyo ikwazi ukuthwala lo muntu imhambise esibhedlele.
Siyabonga ingqobe isikuwe mnumzana Dube, uthini ngamazwi kamnumzana Mathi?
Ngiyamuzwa uGwabalanda, umuntu engaphiwa imota mahhala kwesinye isikhathi ugcina nje siba ephelelwa ngamanzi ukuthi enze izinto ngesifiso sakhe ngenxa yokuthi kuzekhangayele kulo wamphileyo ukuthi kumele amthande. Mina ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi ngabe izimota lezo bayathenga kona nge-hire purchase system osokukhona kona right. Umuntu lowo akakhwezela imali ngayithi yaku-$500 le ku-$600 so mna abe sezithengele imota le maybe ukuthi ekhona kona
singathi imota lezi ziningi kakhulu yini ukuthi imali yangkhona ibingenza umahluko omkhulu ezabelweni?
Kusiya ngokuthi umuntu uthanela ngalipi izinto. Mina ngikhangela ezigabeni zemaphandleni lapho kuhlupha khona amanzi, bese ngikhangela ukuthi ngathi ugesi umgodi ungaba imalini, siwufaka isola ungaba imalini, ngiwufake nje ukuthi ugesi umgodi nje endaweni ezinika emaphandleni amanzi lapho atholakala khona, ungafithi ukuthi kumele ungasebenzisa 1500 ukuzofika eneviki bo-50 meters or so. Ufuna ukusolarize lawa manzi azenza izinkoma nese izingada nese on-avare kokuthi isigaba usinika 2000 sokuthi magebhe umgodi, ukuthi ukhangele ukuthi imota leyo eyindvuna mhlawumbe ezingazithola e-5 years, then nginofika ukuthi mhlawumbe zenza bo-40,000 ya-50,000. So mangathi 2000 yena magebha kodwa izabelo on-avarage magebha izigaba zami ezingu-15 zangasala zila manzi. Kwakala abantu bangakuthabela kakhulu ngoba kule impact ma sikhuluma i-development, khuluma i-output ezaba le impact ebantwini for a long time. Imota yes kuyabe lali but impact yakhona iziwa ngumdeni wakhe nalaba abaseduzane laye ukuthi hayi mbutitole imota. Nduna uhulumende uyincetile yasahlela isibhedlela lapha lapha afundisa hlela isikolo lapha lapha, kodwa imota bazabe beyibona ihamba kathana le kodwa kibo ngayenanajobangabo abantu bezigaba.
Siyabonga Mnumzana Dube. Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Mathe.
Mina engikufisayo induna zakithi ukuthi ngiyazibona ezinye ziseseziningi kakhulu especially emathekeleni zisesencane izinduna zakithi ukuthi mhlawumbe zisakholisa lokho singakumeza sithi yifaro, kodwa azizame phela ukucabangela abantu. Ngicabanga ukuthi induna esihlale maybe 15 years singabe sile moto ezingu-3 and then lezi moto ma uzigayela zigcine kakhulu ngamabhaki okuthi zombe ziyaphila. So kathathe ezingu-2 adonate esigabeni esebenzise 1 lane lezi ezingu-2 adonate esigabeni ukuthi zibe ngama-ambulance okusiza umphakathi. Kodwa sizazama ukuthi lathi ukuthi mhlawumbe mina ngiphila lazo ngendlela isikhathi esiningi ukuthi sizame ukuthi zi-encourage ukuthi zizame ukuthi zitshintshe umkhondo lo.
Umnumzana Nkululeko kwabalanda Mathe ucubungula ezamasiko. Ubexoxa endawonye lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izenotho lezombusazwe njalo engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust. Bebexoxa lo sithamekile emhlanga weStudio 7. Akubizwa ozwayo kobulawayo ngomgqibelo lapho umculi werumba olodumo u-Obadiah Matulana aza kwethula khona idlalade lakhe elitsha alincindezele ebambisane labanye abaculi abayisishiyangalombili. Leli lidlalade likaMatulana lesi 32 nango echasisa.
Abalodumu kuqala uChessy Sikhuza, uMlambo Sosamangwe, uMajelo Sikhobokhobo, uTobias Chinoda, uNkosi kaSlanki, uTalente Mhlanga, uBertinati Mguni, uZulu ngamtshela ukuthi khona abalilemukele ngothando lelidlalade ngoba ngelokuqala emhlulweni wangaphakithi ukuthi kube labahlabeleli bafika phose 8 bebambene. Ngekhiphi idlalate elinjengalena lesi idlalate elitshalelele besi-32 lisihlose albhamu sithi khona ingubo entsha.
Siyabonga balandeli beRumba abamthandayo u-Obadiah Matulana. Ngomgqibelo akubizwa ozwayo ke ngobulawayo. Kwaneleli khumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk oluvalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.